kuqakathekile ukuthi kwazakale ukuthi umongameli lobe ngumongameli welizwe, kodwa ke ungumongameli webandla njalo. Ekugcineni kwakho konke kuqakathekile ukuthi akwazi ukuthi abantu bebandla lakhe nxa beloncedo abaludingayo baluzuze, nxa kuyikuthi yena esenelisa ukuluqoqa lolo ncedo. Njalo kakuvaleli labanye omongameli bamanye amabandla ukuthi bakhankase, bekhankasela laba ababakhokhelayo ukuthi nxa kule zinto abaziswelayo bazithole, ikakhulu ekulimeni. Lapha yinto ilizwe lakithi elingathi kuyasilela kancane. So kuqakathekile nje ukuthi bonke abantu omongameli labo bamanye amabandla baphakame kuncediswane, kwenzela ukuthi ilizwe lakithi lithuthuke ekulimeni lapha.
So ke ungathi yikho okwenza ukuthi inhlanyelo yakhathesi uzwe kuthiwa itholwa ngabantu abakubandla leZANU-PF?
Khona lokhu angikwazi ukuthi kuvela ngaphi ukuthi kulo mutsho onjalo. Emlonyeni kamongameli kuphume ukuthi inhlanyelo le kumele iqondane laye wonke umuntu ofisa ukulima kodwa engenelisi ukuthi athole ngokweneleyo. Njalo wanikeza ogavena, ogavena labo bakutsho nyakhumbulo wakhe iTrapo kobulawayo ukufakwe kwabasobala ukuthi inhlanyelo lo iqondane lezimuli mhlawumbe ezithize, kwabalinani I think kwabalinani laze lafika ku-9,000 ukuthi ufuna ukutargetwe 9,000 household. Ngaleyo ndlela-ke angikwazi ukuthi lowo mcabango uvela ngaphi. Engakutsho nje, nxa kufika ekulimeni ama-supporters ebandla leZANU-PF yibo abaphakamayo kakhulu. Ngaleyo ndlela-ke bese bebonakala sengazathi yibo mhlawumbe abathola kakhulu inhlanyelo kulabanye. Kodwa-ke kanikezwa ngezami ndlebe abanye abantu bekhala ukuthi siyile lapho bekuphiwa khona inhlanyelo, saqoshwa ngoba singabe bandla lithize.